Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 2 kwenkwezi 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende weZimbabwe wazise izolo ukuba kulabantwana abangamachumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi ohambelana lemisebenzi abayenzayo. Isigaba seFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende wazise izolo ukuba kulabantwana abangamachumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana yebulenjini AX esithi abantwana laba ngabakholo lwesipostoli olingavumela abantwana ukuthi bahlatshwe loba ukuthontiselwa imithi yokubavikela emikhuhlaneni. Udaba lokubikwa luphume ngemva kokuba elinye ilunga lebandlaleli ligijimisele abantwana abane esibhedlela seKaroi, ababili batholakala belomkhuhlane wendingindi, abanye ababili batholakala belomkhuhlane wamatitiyane. Ingcwethi zithi abantwana abanengi abokholo lesipostoli basengozini njengoba bengavumeli ukuhlabisa abantwana. Ngomnyaka ka-2022 abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 babulawa ilo mkhuhlane owahlasela abedlula inkulungwane ezimbili i-2000. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lomgcini isihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle umnumzana Daniel Molokele.
Kubuhlungu ukuzwa ukuthi abantwana sebephelile ngomkhuhlane lowo. It's very unfortunate ukuthi nikulodaba olunje and we are very disappointed.
Pho umbiko elilawo kuhulumende kumbe labo abakhokhela uhlangothi lweze mpila kahle ngothini ngalesi sikhathi sibona ukuthi kulabantwana abafileyo ngenxa yokungaqakathekiswa kokuhlatshwa amajekiseni ikakhulu yilabo abokholo lwesipostoli.
We call upon the government of Zimbabwe to step up our efforts to protect our children. No child should die from measles. In fact, in other countries, they consider measles.
Udubo lolu ayisikho kwakuqala ukuthi lwenzakale ngomnyaka ka-2022 kulabantwana abedlula bona i-150 ababulawa njalo ilumkhuhlane. Yiwaphi amanyathelo eliwathathwe njengekomiti ukuthi lenqabele ukuqhubekela phambili okodubo olunje?
Kubuhlungu kakhulu ukuzuthi abantwana sebephelela ngomkhuhlane lowo. Khangelela ukuthi sizaba nomhlango maduzane lo Minister of Health. Ngeyinye yezindaba esizakhuluma layo ukuthi sizi ukuthi amanyathelo abalawo njengeministry yokuvikela ukuthi abantwana bengaqhubeki besifa imizamo yabo njengeministry. Ngemva kokuzwa lokho kuyakhulunywa yiminister kumbe yiministry, sizabona thina njengecommittee sizathatha amanyathelo.
Umnumzana Daniel Molokele ngumgcini isihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempila kahle ubexoxa ecingweni leStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi okuhambelana lemisebenzi abayenzayo. Abanye bakhala ngokuthi babhekane lenzondano evela kuzizalwane zamazwe abahlala kuwo. Intatheli izindaba e-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kulezi zizalwane zakweZimbabwe eziningi ezachaphela emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, kuthi njalo abanye bayaphetsheya kolwandle emazweni agoqela leBrithani, Melika, Australia, Canada lamanye, ngesikhathi bengathola amathuba emisebenzi eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Umnumzana Mkhululi Moyo ungomunye wabaningi benzalo yeZimbabwe eyachapha umngcele yangena kwele Botswana isiyadinga kokuziphilisa. Umoyo uthi noma nje kuphileka phandle kwelizwe uma uqhathaniswa lekhaya kukhona okubahlupha.
Kule inye ingqondo engesi ngengayizwa ikakhulu abantu abasebenza ezindlini lapha. Thola ukuthi amakhiwa abo ababavumeli ukuthi bethathe amakhefu.
Lo ngumbono njalo wethu lo nkosazana Simanga Dube ohlale eHebron yena othi ezindlini kunzima ngenxa yokuthi abavunyelwa ukuthatha ikhefu njalo kabakwazi ukuthi bangaphanyeka ngaphi isikhalazo ezinje.
Nxa ungama holidays abanengi kabachayisi ngendlela zokuthi amaboss abe batshela ukuthi ama holidays lawa ngabatswana.
Ezinye isikhalazwe ukuthi abaqhatshi abafuni ukuhlawulayo iholo eliqondileyo kumbeli kusivumelwano ikakhulu kulabo abangalamaphepha ukusebenza kwele Botswana. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya usanda kutshela umsakazi weStudio 7 ukuthi baphethe indaba ezijeneyo zabantu bekhaya abakhonona ngesiphathu esingalunganga ezandleni zabaqhatshi elizweni lelo.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi. Sibhalelwa ngabantu bekhala kakhulu ukuthi wonkona balenkinga yokungabhadalwa.
Uhulumeni weSouth Africa uphezu kwemizamo yokuqinisa imithetho yokuthwala amaphepha okuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe okuzavalela phandle iningi labeZimbabwe. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ikakhulu abanye lancwadi zokusebenza eSouth Africa yibo abathwele gadalala.
Likakhulu izisebenzi lezi ezisebenza emaplazini, imisebenzi yezindlini, ama-domestic workers.
Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula isigidi ezine babasebenza ngaphandle kwelizwe lifuqwa ukuswelakala kwemsebenzi ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Ogule ngcwethi kwezombusazwe lezenotho ezithi ibandla lezano PF selisebenzisa zonke indlela zokuqhubekela phambili libusa ilizwe ikakhulu ekulungiseni imali entsha efana leyohlobo lwebond, ama-bearer checks, ama-RTGS, leZimbabwe gold kumbe iZIG. Bathi konke lokhu kwenzelwa ukuba lingasuswa embusweni. Zithi kumele bengakwenzi lokhu ngoba kubhidliza umnotho welizwe. Abakubandla libusayo bathi akwenzakali ukuba kwehlukanise umbuso walo lezomnotho okugoqela ukudinda imali entsha yelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions kanye lomnumzana Patterson Sivanda okubandla leZANU-PF. Ungwenya usungula lingxoxo.
Ikhathi elingisibe kwazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lifanele libe le mali yalo. Kodwa kuqakathekile ukuthi uhulumende nge-25 esikhulu babe nengqondo yokuthi bengathi bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy lezinto zomhlangano wezami. Ngoba yikho kuthi aphambanisa-ke ivalu yemali ngathi sebebhidliza-ke iminotho senza ama-programs ye-politics sebedinda imali eningi. Akuqonde kathesi ukuthi ukuze sibe le themba lamaziki kakube nebhenki elizimele lodwa lingaze lavoxa izinto zemali lalokho ohambelana lombuso welizwe. Yinto ngakutho okwakhathesi.
Yes, ibuye kuwe Sibandu uyamuzwa lapho ngwenyu yatsho ukuthi lapha kumelanga kuhlanganiswe inhlelo zezanu lakhonoko ukuthi kudindwa imali kwagcina kuphambanisa ivili leziki yena leyi. Ungathini khona baba?
Angazi ke nxa sowumnotho wezanu ngikwenza ukuthela so ukuthi umnotho wezanu uthi nxa isiqinio sezanu nxa sikhuluma ngemali sikhuluma ngendaba zelizwe usengenisa ngathi izanu izanu iyabusa. Angithinga imali yezanu yena eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuseyizanu ngumbuso wezanu. Umbuso wezanu vele yebusayo kusukisela ngo-1980 nakhani lakho lokho vele iyavusa izivuse naye ivuse nemali zonke zakhe into ena kamele iqinise sifuna njengelizwe ukuthi sesivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe singabe lokho sibuyela ezanu ini ha-a asibe singena ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezanu ngoba laye engenze kanjalo izanu ngathi ungungeni angayalada ngisongwenya ngoba izanu sithe ungungeni nxa esesala iziki kuthiwa nokuzala yena ibizo lakhe uyaliyala izidina lezimbabwe asiyamukeleni yiyona le sikhona esiqalisiwe njengongwenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabweni so kubuye lokhu umbutho wezanu yikho lapho kusikelela khona njengezimbabwe ngoba thina sesa-indoctrinatwa kwathiwa kumele sitshintshe sitshintshe umbutho sitshintshe sithi izanu izanu kayinaproblem
ngwenya ngena khona
ukuthi uthi vele isibandakazi khange ngikhulumileyo ungasikhangelisise ingawo ukuthi yaqalela ngaphi uGideon Gono lo John Mangunda basuka bathe behlanganisa i-monetary policy lama-program ama-political programs ezanu i-mechanization or extra that kind of quasi-fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu mina ngithi khona hhayi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amaziki nxa i-bank i-reserve bank yezimbabwe ingazimela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs ama-political programs ezanu ngoba ye loba engazathi yena hhayi kuthiyeni i-program ezanu le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo so kungaba lama-temptation okuthi bainde imali befinansa ama-programs ezanu vele wathi ugide lugono laye wazi ukuthi wavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem so kungade kuqathaniswe ukuthi kule-monetary policy e-independent lamazanu phile programs a-independent hhayi ngibona ngathi iziphi kungaba lelosisindo esihle
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya ngena khonapho-ke mdaweni
inyamuza uphuma ama-monetary policies izanu tef uzobeivusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi nxa esekhuluma ngabo from independence independence sivele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 sase sivele kwayenzeka kwayenzeka kwakusenzakalayo kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela izidi sure or bond or a TDS sabe lokho sibetha ngabo ukuthi hey business yebona ye kwehlula babheja babebhejana shuthi le ayisoziiwe le ayisoziwe le ayisoziwe lesigi yangikhona sethi laba omkhonanzi labo asebesithiza kwanjani akuvuki khonapho mina ngithi asisebenze nini qhube nini izidi imali lathi sibe ngabantu esithi zathi siphila baba le mali esebenzayo elizweni nxa manje imali leyo zabaleko esithi kwabo nabo zigobo nabo ama-TDS abangasebenzanga vela kusebenza nxa kungasebenzi phela then akusela muntu ezayisebenza leyo mali imali yezimbabwe ngeyezimbabwe ngeyelizwe lethu lakho sithini sathi siphila sathiya sokule mali esebenzayo
lo ngumnumzana Patson Sibanda okubandla lezano PF lo mnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Embikweni ewethule ngomnyaka ka-2023, inhlanganiso ye-Transparency International ithe amazwe amaningi awe-Afrika ayehluleka ukulwisana lenkohlakalo. Amazwe la agoqela eleGhana lapho ugatsha lwe-Commission on Human Rights and Administrative Justice oluthi imali kahulumende engaba yisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20% iyebiwa. Inhlanganiso ezizimeleyo sezingena emkhankasweni wokuqeda inkohlakalo le. Kubika uNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ehumutha udaba esilethulelwe ngu-Isaac Galetzi ngesiNgisi ese-Accra.
Intatheli zindaba zakwele Ghana ezisebenzela iphepha ndaba le Fourth Estate lona eliphansi kwenhlanganiso ye Media Foundation for West Africa zihlela udaba lophenyo oluzaveza imfihlo. Umhleli waleli phepha ndaba u Coffee and Chill uthi,
"We work with Ghanaians, we work with whistleblowers.
Sisebenza labantu baseGhana abasinikeza imfihlo. Sikhangela udaba sijule ngalo. Sibe sesilwethula enkundleni zobulembu be-internet. Siludinde, silufake ku-YouTube kumbe senze i-documentary."
Iphephandaba leli lethula indaba eziphathelane lenkohlakalo. Kusukela lisungulwa ngomnyaka ka-2021, selethule izindaba eziningi eziveza sobala imisebenzi yokungethembeki. Olunye lwendaba lezi ludaba lokuchaya impahla yeziphathamandla zikahulumende kulandela ukwethulwa komlayo owawuphoqa ukuthi zivezele umphakathi impahla yazo. I-Fourth Estate yakhweza lolu daba ku-Commission on Human Rights and Administrative Justice yakwele Ghana yona eyavula uphenyo. U-Enchil uthi,
"So when we did that story,
ekwethuleni kwethu lolu daba iziphathamandla zikahulumende ezingamakhulu phose amathathu 294 zahle zaphuthuma zaveza impahla yazo. Ukuphuma kwabo egcekeni kwathumela umlayezo omuhle kuziphathamandla zikahulumende."
Abakhankasela ukulwisana lokungethembeki eGhana bathi inkohlakalo isibhahile. Lanxa nje ilizwe lethule umkhankaso we-National Anti-Corruption Action Plan okuluhlelo lokulwisana lokungethembeki. Unkosikazi Awelena Ada ngumqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative.
The National Anti-Corruption Action Plan.
Uhlelo lwe-National Anti-Corruption Action Plan lwalusipha umlando wokulwisana lenkohlakalo, kodwa uzananzelela ukuthi kulamaphutha amaningi angakhangelwayo, ngakho lokhu kubangela ukuthi umkhankaso lo ube nzima.
Amanye alawo maphutha agoqela imithetho engelahlonzi evimba umsebenzi wengatsha zikahulumende ezilomlando wokuphenya lokubopha iziphathamandla zikahulumende ezingethembekanga. Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Center for Democratic Development, ECDD, zigcwalisa leso sikhala ngokwenza lumsebenzi. Ngo-2017, inhlanganiso le yasungula uhlelo lwe-Corruption Watch Project ngenjongo yokwehlisa inkohlakalo kungatsha zikahulumende ngokubamba iqhaza lomphakathi. UKojo Pumphuni Asante ngumqondisi we-Advocacy and Policy Engagement ku-CDD.
We are able to do original investigations.
Sienelisa ukwenza uphenyo olujulileyo. Silentathele izindaba ezifundelele umsebenzi. Siyazama njalo ukuphenya indaba esicabanga ukuthi aziphenywanga ngokujulileyo. Sibuye sivuselele njalo lezi ndaba eziyabe sezafakwa eceleni abantu bakhohlwa ngazo.
Umkhankaso we-Center for Democratic Development eminyakeni engamachumi edluleyo ukhanya uphumelela. U-Asante uthi,
"We didn't want
besingafuni ukuthi abantu bakhohlwe nje ngodaba lwenkohlakalo. Besifuna ukuthi luhlale lusemgondweni yabantu babekwazi ukuthi kumele siqhubeke sisilwa ngokungethembeki, ngoba siyakunanzelela ukuthi abantu sebebona njengathi inkohlakalo yinto ejwayelekileyo."
Kungenxa yenhlanganiso ezizimeleyo ezifana lale ukuthi umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uhlala usiqondweni kaZulu ngaso sonke isikhathi. Umqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative, uMary Awelena Ada, uthi,
"Both as anti-corruption and governance,
ababona ngokulwisana lenkohlakalo sebenze umsebenzi omkhulu, sebenze uphenyo oluveza ukuthi inkohlakalo ibhahile njalo kudingeka ukuzimisela ukuthi siqede.
I-Transparency International ithi eminyakeni emine edluleyo umkhankaso wokulwisana lokungethembeki kweleGhana udlalela ndawonye nje kawuyindawo. Nyakenye ilizwe leli akula mklomelo lowodwa eliwutholileyo oveza ukuthi lilwa lenkohlakalo. Lokhu ngokwesine iminyaka ilandelana. Phakathi kwamazwe angamakhulu phose amabili 108 eleGhana likuzinga lamachumi ayisikhombisa 70 kundaba zenkohlakalo. Ingcwethi zithi ukubotshwa kweziphathamandla eziphatheka kumisebenzi yokungethembeki kungaba yinto emqoka ekuqedeni lolu dubo. Udaba lolu siluphiwe ngesiNgisi intatheli yeVoice of America uIsaac Kalezi ekweleGhana lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo.
Okwenzakala eMelika. Isigaba eseFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Ngumkhankaso okhethwa lokudinga umongameli lwalonyaka owayengumongameli umnumzana Donald Trump uvikela umbono wakhe okuthi izigaba ziphiwe amandla okukhetha ukuthi udaba lokukhipha isisu luphathwe njani. Umongameli Joe Biden uthi ukupha izigaba lomthwalo kufaka omama engozini. USkott Stearns we-VOA usiqoqele lolu daba esilwethulelwa kuStudio 7 ngoChris Gande.
Umkhankaso kaBiden ufaka udaba lwelungelo lokuzala emqoka. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris ukhankase esigabeni seFlorida ngelanga lomthetho oqale ngalo.
This is a fight for freedom. The fundamental freedom to make decisions.
Leyimpi yenkululeko isiqoqoqela sokuzikhethela ukuthi umuntu ufuna ukwenzani ngomzimba wakhe.
Umthetho omutsha wesigaba seFlorida ngomunye wemithetho oncindezelayo osubangele ukuthi kube lemizamo yokufaka loludaba emaphepheni okuvota ukuze kube lomthetho kusekelo sombuso walesi sigaba. Izigaba zeMelika zibumba imithetho yokukhipha izisu ngoba umthetho owethulwa ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme wesula imithetho yesizwe eyayivimba ukuthi izigaba zingathathi amanyathelo ngodaba lokususa izisu. UTrump wakhetha abahluli abathathu kulabo abayisithupha abagenqula lumthetho okubangela ukuthi uHarris athi kumele abavoti bamjezise uTrump ngalokho.
Across our nation, we witness a full-on.
Elizweni jikelele sibona izigaba ngezigaba zelizwe zihlaselwa phezu kodaba lwelungelo lokuzithwala kumbe ukususa isisu.
Former President Donald Trump did this.
Lanxa uTrump esithi umthetho omutsha weFlorida ulukhuni, uyake aziqhenye ngodaba lokuthi izigaba zizithathele amanyathelo kudaba lokukhipha izisu. Intando kaZulu uchasise enkundleni yakhe ukuxhumana ngenyanga edluleyo.
These states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be.
Izigaba zizaba sezehlukene, ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo, ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo, yikho okuzakwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu, kumele ulandele okusenhliziyweni yakho, kwesinye isikhathi okokholo lwakho.
Kwesinye isibhedlela eFort Pierce esigabeni seFlorida, esinye isigulane sithi sesabela ukuthi umthetho omutsha uzabangela ukufa kwabesifazane abasakhulayo.
I think it means a lot more deaths.
Ibona ukubhubha kwabaningi bela ngoba amaviki ayisithupha awamaningi. Yazi ukususa izisu sokuzenziwa insitha. kuyabe kungalunganga.
Phandle kwamakilinika asusa izisu, abalwela ilungelo lokuthi kungazavunyelwa ukususa isisu bayazama ukukhuluma labangena phakathi kwalezindawo. UThami Hall uyalandisa.
And a lot of girls don't even know they're pregnant.
Amantombazana amaningi ayabe engazi ukuthi azithwele kuze kufike amaviki ayisithupha. Bacabanga ukuthi abazithwalanga kuze kwedlule inyanga.
Be seeing two different days.
Lanxa ukumisa ukususa isisu kusipha idlabuzane abavoti bebandla lama-Republicans, uTrump uyakwazi ukuthi lolu ludaba oluqakathekileyo kukhetho lokudinga umongameli olulababili abanguchiki lobhanqa.
Always go by your heart, but we must win. We have to win.
Izigaba zizaba sezehlukene. Ezinye ziza kuba lamaviki ahlukeneyo. Ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo. Yikho okuza kwenzakala. Okusalayo ikuthi intando kaZulu.
UHarris uthi abanye bakaTrump abakubandla lama-Republicans abakudalile Congress bafuna kumiswe ukususa isisu elizweni jikelele. UTrump uthi akunjalo ngoba izigaba sezingazikhethela ukuthi zithathe inyathelo bani. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns. Lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Songa isikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli be-Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Instead ukuthi bethengele abantu ukudla bezama ukuthi besize belungise imigwaqo belungise izikolo othiwenga baye uye Iran eIran uyakwenzana othiwenga abantu bavula indlala ekhaya la abantu balala bengadlala kodwa balesikhathi sokuthi bavakathi bedlalisa imali bengela into abayilandayo manje kulandwa izikhali zokuyadinga ukuthi kubulawe laba bantu abaselishwe akula government enje ehlala icabanga ukubulala abantu kuphela engela sizo kibo ecabanga ukuthi babulala yinto enzakala uthiwenga kade efunani Iran ongasho nje ukuthi into kade ilande Iran yecela abantwana bezibekwa abalala bengahlanga ukuthi uthole lokhu kade efuna lokhu yini.
Mina mfisi ukuthi mphendule lubaba osekhuluma ngokuthi uChamisa sethengiwe namuhla. Kanti izolo uChabangwe senza konke lokhu bengayo. Usebona uChamisa uChiwenga ukuhamba kwake kuChamisa umbizile yini? Uhamba yedwa yini? Hayi bakithi akeni sibe ningabantu siyekele lokhu okutshona sidinga nje ukungolonga impilo yabantu. Ntwezimbahwe nxa yokungazwisisi kwenu. Ngamina ngezani yalo lo chabangwa achiyane lo chamisa khuluma sunganyoka ukhuluma.
Studio 7, Studio 7 hayi ngiyacela ke ngese ngizicelela abantu benkosi. Ngiyathanda uhlelo kodwa ke angazi yini ama voice note yami ngafundwa sengifake ngafaka izinzima nami ngumuntu wezimbahwe hawo ake nami ngizwakale phela ngiphawula ngezwe lami leselifile kodwa akwinto engifuna engiphezulu kwayo laphana ukuthi nje ube imali seyikhona lapho into engifuna ukuthi ukuyikhuluma ukuthi uhulumende uyenza kahle maye zabopha osiphathelene into ebengifuna ukuthi imali okuzithembakale ukuthi mayitholakale kumarket nayo idayiseka uzabona ukuthi izwe ilivusa maye ngadayiseka impela kumarket nayo ibonakala kumarket ukuthi uyakhona ukuthi uyithenge sweeteng awu singabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zonalezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho sixoxa labesifazane sisizwa imibono yabo ngemali entsha esanda kwethulwa elizweni eZimbabwe Gold kumbe ZIG. Ebezikhokhela namhlanje uhulumende wezise ukuthi kulabantwana abangamashumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi. Okwanamhlanje siligqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.